ingxenye kungaba le nhlansanyana eqiniso ngoba into angazakapho ngokuyibumba nje kukhanya liqhubu abeloku elichwele esukela khona le emuva ngoba sesike samuzwa ekhala ngokuthi yena labanye laborugari gumbo bake bavalelwa emgodini bephikisana labo mnangagwa labo ye ingxenye kungaba le qiniso elithize lanxa nje kumabisa ukuthi kambe kulomuntu ongathathela omunye intombi esiyithwele kodwa phela kwakusempini okunye kwakhona vele akuzwakali kahle kodwa ye kungaba liqiniso lanxa kodwa ekhuluma into engayisiyo kodwa hhayi thina abanye sibona ngathi ngokwenza kwakhe nalundoda lo hhayi kungaba lenhlanisanyana yeqiniso.
Sesike sizwa udaba olufana lalona lolu lapho okuthiwa khona umnangagwa waphosa omunye undoda owaye thandana la lolumunye usisi ayithandana la yena umnangagwa kungakuhamba njani lapha nxa ukhanya
nxa kuliqiniso lokutshengisela ukuthi ubukhokheli bakhe hhayi abutshengiseli isimilo somuntu ongaphatha ilizwe ngobana kwenza abantu bazibuze ukuthi kambe uziphatha njani uzibamba njani engxela laba abasebenza laye eduzane laye abalaqiniso lokuthi la amakhosikazi abo nxa ephansi kwakhe avikeleke okungakanani umkhokheli ongumkhokheli kumele azame ukuthi aqonde nta abe yisibonelo ilizwe lonke lomhlaba wonke kodwa ngabe lokhu kwamabala ukuthi wezele okulalokhu abantu bagcina bengasela laqiniso lawe bengasabi ukukhwabido lobukhokheli bakho sebesithi ubukhokheli bakho lobu ngoba umuntu ongelasimilo umuntu ongelambeko umuntu ongahloniphiyo umuntu ongaziphathiyo umuntu owenza ukuthi emphakathini abantu banqabe emkhaya bathi laye lo
nxa kuliqiniso lokhu kungakutshengisa ubukhokheli obunjani obukamnumzana umongameli Mnangagwa.
Leyo indaba eyenzakala lapha ekhaya sesithole uzibuswe undoda lo wathiwa uMajonga nguye sizokuthiwa kwathiwa akakhethe bantu wokuhlala phezu kwesitofu esibomvu ngokushisa kumbe eqe ngefastela ngibona lo muye umgaba wakwayithinta nale indaba ngaphambazi ngaba nguye kumbe kungaba ngumkakhe ngikamgaba uGrace kodwa kutho ukuthi ngeyinye indaba ke leyo eyaziwayo ngobantu uMajonga wayephila phakathi kwabantu ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye uMnangagwa endabeni le nango sokuthutsha-ke lale ekajiwuli indaba lezi ziyahambelana ngoba na kule zidwaba phela lapha njalo izidwaba zakhona zikhanya yena lo ndoda ziyama kuye kumbe ufuna ukuthatha ngodli kumbe indoda elodlame nxa sekubuya kubomama.